sokuyisikhathi sendaba ku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuNtulikazi 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, lyamemetheka igciwane leCOVID-19 eZimbabwe, okulabantu abedlula inkulungwane 1478 abalomkhuhlane lo. Abanye abantu bathi basekela imibono kamongameli eyokuthi kumele kuqiniswe isiqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini.
Uhlelo le-close down siyalusekela kakhulu.
Kodwa abanye abakusekeli lokhu.
Mina ngusekeli ukuthi kubulekhe kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenzi.
Baningi abantu asebethenga impahla eGNAO beyigcina ezindlini besisaba ukuthi uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sidala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kule hungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso.
Umnumzana Gideon Gono owayengusibalukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi abathola amakhuba lokunye okokulimisa kwakungamelanga bahlawule imali kurhulumente. Ilizwe leMelika likhala ezimadonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis owayelwela ilungelo likaZulu. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe okulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1478 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo osubulele abangamajumi amabili lanhlanu 25 elizweni. Abantu abedlula amakhulu amane 447 abalomkhuhlane lo bahlala koBulawayo. Uhulumende uthi ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka kwegciwane leCOVID-19. Abanye abantu bayakuthakazelela lokhu, kube labanye njalo abakusolayo besithi uhulumende ulakho ukwephula amalungelo kaZulu kungenziwa uhlelo lolu. UGogo Sibanda ohlala eGogwe ngomunye wabasekela ukuqiniswa kweziqondiso zohlelo lwe-lockdown.
Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu, uyabulala, singadelela kodwa kuyabulala. Siyakusekela kakhulu lokho ukuthi hayi akwengezwe, kwengezwe ngeqiniso, akukho into kuphindwe kuyekelwe, abanye bengena abanye bephuma. Nxa besenza lockdown kaba yenzi lockdown eqinileyo engeqiniso, uyenze ukuthi umkhuhlane onunjani uvikeleke.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mchijo Mkhwananzi.
Ngiyarisekela kakhulu sibili ukuthi ngalibana kwala usenziwa njalo ngoba hey izinto sezisenzakala abantu bengaphela lami abantu beke behlale ezindlini. Siyakwazi ukuthi indaba zezimali ukudla konke kuyahlupha kodwa abantu bengani bake balalela sibone ukuthi kanti vele kuhamba njani. Lami lapho uhulumende uvumelana layo kulokho.
Umnumzana Kiss Don Mbedzi ulombono ofanayo kodwa uthi kumele kuvinjwe emngcelweni wakwele South Africa leZimbabwe olabantu abaningi abangena okungekho emthethweni.
Uzama kahulumende ebungasebenza ekutheni umemetheka kungaqheli kangako kakhulu ngesikhathi sewinta njengokubanda kanje ukuze maybe umemetheka kwehle sikhangelele ukubona iwinta kumbe ngathi isikhathi samakhaza sisalwe nyanga ezimbili maybe kusayothi ephele kwa-August kuzabe sekushisa maybe kuzabe sekungcono ngoba akusoze kuqede. Lothana sizokuqeda ukumemetheka kodwa zehlisa kulesi sikhathi osikhathane sincane ngoba ungabheka abantu bakithi bayahamba kakhulu besiya e-South Africa kulapha phila khona ngoba kulapha bathola khona impilo. Indaba enkulu, indaba enzima le, indaba enzima kakhulu ngoba ungabheka abantu bakithi njengamanje bayeqala botha bavalwa khona njalo futhi bayachapha namanje ibhoda livale kodwa abantu bayachapha okuyikho ukubangela ukuthi umkhuhlane lo umemetheke uze elizweni.
Baningi kodwa abaphikisa ukuqiniswa kwiziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Omunye wabo umnumzana Prince Khumalo.
Mina ngusekele ukuthi kubuleke kubhizi kuthiwa kuyaqiniswa kuyaqiniswa ngesizathu sokuthi izibhedlela azilamanensi. Kumele kuqale kulungiswa udaba lwezibhedlela ukuthi kwamanensi asebenze. Plus futhi emabhoda ukuthi abantu bazingenele santando baphume santando. Lakuma quarantine centers ukuthi abantu bebe kuthiwa abantu babalekile mthokotho mthokotho. Ngesizathu sokuthi amasotsha akala izinto zokusebenzisa lamapolice abala ama PPEs. Yikho mina ngifuna ukuthi i-government kayilungise khonokho. Then sesingakhuluma ngokuthi kumemetheka vele xa utesta bona la bantu abavele eGoli, abavele eBotswana, lezi muli zabo bona la basebehlangane lazo ababaleki kuma-quarantine center. Akula sizathu ukuthi waye umkhuhlane ungamemetheki. But khonokho kungalungisiswa, mbona ngani sesingakhuluma ngokungezelelwa kwamalokhu zenu. Sesingakhuluma ngokungezelelwa kwe-lockdown. Okwakathesi hhayi mina mbonani kwanele khonokho kukhona.
Umnumzana Nkosi Khona Khuphe layo uya kusola lokhu.
Siyakubona sibili umdala ungaqinisa i-lockdown. Siyayibona siyamemetheka i-COVID eZimbabwe. Kodwa into eyi-problem yindlala le mali. Njala kula mali eZimbabwe, njala kula kudla. Ngawe uyakwazi ukuthi anike abantu ukudla listi ngabe kungcono. Ngabe abantu babuyele ezindlini bavalele ezindlini njengapha. Manje kathesi umuntu uzathi vele kala kudla. Aphinde umvalele endlini. Hayi. Hayi umdala kazama ukuthi anike abantu ukudla ukuze abavale ngoba abantu vela ngaze baze bavume. Abantu kalesi angeke bavume into yasesitshela ukuthi nga kuyikufa yikufa. Ngoba nga ngabe yabanika abantu imali, yabaholisa labantu imali, le mabhenki ekwazi ukufaka imali, ngabe list kuyazwakala ukuthi hayi umdala uthi ngenani endlini madodzi uzabe linika ngenyanga ngenyanga elinika ukudla okuyanele.
Umnumzana Sima yedwa Ndlovu uthi kumele uhulumende adinge umuthi ukwelapha umkhuhlane we-COVID-19 athi ukuvalela abantu ezindlini okungapheliyo.
Umkhuhlane lokubuhlungu mpela kodwa phela noma ingazivale nxa ikhambi lokuthi kulatshwa abantu lingekho angeke kusize ngalutho. I-government kayizame yona ukuthi nxa kudingakala kudingakala imali yokuthi kutholakale ikhambi lokuthi kuncedwe abantu abagulayo. Ngikhona sizobona into engcono.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Eric Chabalala othi kumele abantu badinge indlela ezijeneyo zokuphila ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19.
Khona ukuvalelwa kwebantu ezindlini angiboni kulusizo olukhulu kakhulu ngoba lo mkhuhlane kukhanya ngathi usungumkhuhlane osukhona vele. Kumele abantu bazifundise bazijwayeze ukuphila nawo bazivikele. Umuntu uma ephuma angaphumi endlini angafakanga imaski. Ma ingena esitolo asanitize. Ma iphuma esitolo okubalulekile ukuthi ma uphuma esitolo usanitize ngoba ubambe lapho kubambe khona abantu abaningi. Usanitize usebenzisa ama-sanitizer ufakwe lezi fonyo lezi ama-maski la emgwaqweni ngoba angeke sihlale sivalelekile phela uma kuthi kuvalelwe ezindlini kusho ukuthi sizohlala sivalelekile unomphela ngeke siphinde sivulelwe. Abantu bona bazifundise ukuzivikela.
Usikhuca Mfundo Solwayo Ngwenya okhokhela inhlelo ezijeneyo eMpila Hospital kobulawayo uthi kuqakathekile ukuba abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini.
Kuyandanisa ngoba abantu laba akade abantu bakithi lapha akade balwela kakhulu kusokezana inyanga ezine ukhuluma labo batshela ukuthi kulento embi ebuyayo. Yikho ngiyadana ke ngibona bengalaleli njalo umkhuhlane usubahlasela sekusele ukuthi baqalise ukuphela ngezinamba eziningi. Njalo nxa bengatshintshanga amaviki amabili amathathu babe sebetshela okuzwayo lapha ngathi.
Izibhedlela se-Johns Hopkins University sibika ukuthi emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezilithumelane 14,311,886 abahlolwa batholakala bele-COVID-19. Sokubhubhe abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 602,757. Kwele Melika kulabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abedlula phose inkulungwane ezilikhulu lamachumi amane 140,120. Abantu abanengi sebethenga ukudla okunengi bekugcina ezindlini kulandela imibiko ethi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lwe-lockdown. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Okwethusa abantu ukukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 kobulawayo. Njalo lembiko ethu uhulumende ulakho ukuvala ngci ilizwe lonke esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo. Unkosikazi Siphilile Ncube uthi bazabulawa indlala uhulumende engaqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela uZulu ezindlini.
Mina ngilovalo lokuthi nxa kuyikuthi ilanga lakusasa siyavalelwa. Mina ngiziboni ngiqeda kuhle i-lockdown ngoba bengilokhu ngisabhadala izikwelede engangizenze ukuqala. Isifiso sami nje ukuthi ngabe basinike isikhathi lama langa nje sasilungiselela kuhle ngoba xa kuyukuthi liqiniso asazi ukuthi kuyake kuza sithatha isikhathi esinganani.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu uthi okwethusayo okwamanje ukuthi sokugcwele abantu enzikini yedolobho lakobulawayo abadinga ukudla.
Indaba ye-lockdown le iyahlupha kakhulu ngoba sikudala ukuthi kube le panic indawo yonke. Kule hungahunga lokuthi kuzaba le-lockdown kodwa ukuthi izaba nini akulaqiniso. So abantu sebeyenza i-panic buying yonke indawo. Sebegcwale e-town bezama ukuzobethenga ukudla lani lani. Lokho kuzadala ukuthi abantu bengene ezikweleni besibili ngoba sebegcwele abantu i-town indawo yonke. Lokho kuyadala futhi ukuthi imemetheke i-COVID.
Othenga ethengisa impahla etshiyeneyo unkosikazi Qiniso Ndlovu uthi abantu kumele baphiwe isikhathi sokuthenga ukudla nxa uhulumende efuna bahlale ezindlini.
Ngendaba ye-lockdown le khanangani izaba kusasa mhlaka 20. I-lockdown mahunga abantu baphanikile kodwa njengathi thina abantu abathengisayo kunzima kithi loba abantu bephanika bathi bayehluleka ukungena edorobheni bethenga izinto zabo. Akufanani i-business slow. Qala ifisi kwakudojwa-dojwa kungafani. Kathesi i-business is very slow. Kuyasi-affecta kakhulu ngoba abaningi sidla ngokuthengela. So kwasi-affecta, kuyasi-affecta kakhulu.
Unkosikazi Similo Chuma uthi sebethenga ukudla belungiselela eyinye njalo i-lockdown.
Hayi mina ngathatha ngisoze ngithi khona silumelele lolulanga ngoba sikatshelwa lutho upresident kakayenze i-announcement ukuthi kuzaba le-lockdown. So thina asikho prepared for this ngoba sizwa nje ngelikabathi emgoqweni. So ukuthi sithi thina sizimisele ngoba nginjenje angingathengi ngitsho even impuphu yokuthi abantu abambeyehle ngoba kungathiwa kusasa kuyavuka kuvaliwe e-town. Angazi lokuthi mina le muli yami sizakudlala kuzaba nzima vela kusoze kuze kube yinto elula.
Umongameli Emerson Mnangagwa watshela abalandeli bebandla lezanu PF ngeviki ephelileyo ukuthi uhulumende ulakho ukuqinisa iziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Owaye ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uthi iziphathamandla zikahulumende abehluli bomthethwandaba abambalwa. Abakhokhela amabandla ezokholo lwesiKristu, amalunga edala le-cabinet lepalamende kanye labalandeli bebandla le-ZANU PF abanikwa amakhuba lokunye okulima kwakungamelanga bahlawulele abakuphiwayo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli kusukela ngomnyaka ka-2006 kusiya umnyaka ka-2008. Wasetshenziswa imali efika izigidi ezingamakhulu amabili amadola emelika $200 million kuhlelo lolu olwalubizwa ngokuthi yi-Farm Mechanization Program. Umnumzana Gideon Gono utshele iphephandaba le-Sunday Mail ukuthi abanikwa amakhuba ama-combine harvesters lokunye abakhuqela umongameli Emerson Mnangagwa owayengumongameli uMoyi uRobert Mkabe labanye babo babengaphansi kohlelo lokulima kulandelwa ukuthathelwa kwabamhlophe amapulazi nguhulumende esekelwa ngabalwa impi yenkululeko. Umnumzana Alex Magayisa ofundisa kwelebhilitane izolo wethulele uZulu amagama abantu abaningi abathola impahla etshiyeneyo kuhlelo olwaqhutshwa libhanga leli ele-RBZ. Idala lephalamende lake lazama ukucubungula udaba lolu, kodwa uhulumende wala ukuveza amagama abantu abathola impahla yokulima. Kasenelisanga ukukhuluma logono isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa labanye okuthiwa bathola okujiyeneyo kuhlelo lwe-farm mechanization okwethulwe ngumagayisa sokumemetheke okumangalisayo kwebulenjini bokuxhumana obe-social media olapho kulabantu abaningi abeZimbabwe. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakhala ezimathonsi ngokubhubha kukaJohn Lewis obelwela ilungelo likaZulu njalo wasebenza lomuyi uMartin Luther King Jr. labanye ukwenzela ukuthi abantu abansundu balingane labamhlophe kwelemelika. ULewis obelesifo semvukuzane ngomunye wabalunywa izinja bachaya kabuhlungu ngamapholisa e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Abansundu betshengisela besithi bafuna ukuba lelungelo lokuvota lokunye okuthiyeneyo. Ubelilunga ledalele House of Representatives khonapha kwele Melika ngesikhathi etshona. Abantu emhlabeni wonke jikelele bathi umuyi liqhawe lamaqhawe. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
senziwe manje
lo baba mkhulu.
Uthelo lomasiko lokuphela kwabantu sizo zonke namhla sikhangela udaba lomlamo. Kambe umlamo ngubani lapha ekhaya? Ake sizweni ke uMadube usakhile line ukhona ngale ke kweBotswana. Lo baba umnqondo banzi Magonya ukhona ngale ke eBritani. Lezincwethi zabasiko isintu. Umlamo lapha ekhaya ngubani? Madumi
ngisintu unqanthe ngathathwa njoba mthethu abafowethu utsisi wami kumbumna wami ngilandele umlamo ngathi umna wami vele ngisintu umlamo ubaba lo mthethe
Makonya.
Yebo Mthembu.
Umlamo kumlamo bani lapha ekhaya?
Hayi lami ngiyalibingelela abalaleli njengoba uMadube ekutsho Mthembu umfowabo kaMadube omncane owesintwana kungakhathalekile ukuthi uphuma mphume loMadube kumbe ngabantwana abazalwa ngamajaha ingqe engomncane kuMadube engowakoDube ephuma ekhalweni lwakoDube umlamo
ehe pho Madube lapha ke umlamo kaMagonya kumele ukuthi baphilisane njani
ube ngumuntu oba very close to Magonya aphinda abe very close to him niodadewabo kodwa lezi zinto ngangizibona zisenzakala ngesikhathi esisidlulekiso isikhathi esisikiso kathesi ziyenzakala ngendlela enhle ziphinde zenzakale ngendlela engarayitha umlamo uyakwazi ukuba umlamo sibili ibe too close lo baboya bentithi esendlini kungabi lenye into nje oyicabangelayo umlamo uyaphinda futhi abe umlamo abe too close lo babo ntithi endlini kuze kugcine kuzala umntwana kugcine kube umntwana ekhaya unxa ususithi uyadiscover uthole ukuthi hayi umntwana vele uvela khona apha ekhaya umlamo lapha abe hambe khona uright akakho right njalo ekusibeleni kakhulu kuloyinki eyabe ethe wamthatha lapha ekhaya
baba Makonya.
Yebo Mthembu.
Umlamo umenjani kolapho-ke nxa sugangele yena wena ngokwakho?
Hayi ngiyakwazi ukuthi ufuna ngithi amatha agobhoza Mthembu. Hayi kunjalo Mthembu. Uyabona njengoba uMadube kubeka nxa ngingalamuza futhi ukuthi ngiyabe ngibambe ibele uMadube akutshoyo ukuthi kwezinye insuku kuyenzeka ukuthi umkakhe abambe umlamo ibele ligcine liphuma uchako yikho akutshoyo ukuthi kwezinye insuku uyawuzibonisa kulo mntwana ekhaya kanti-ke khona akusinto embi Dube ikakhulu nxa kuyukuthi wena baba olapha ekhaya kuyinto oyikhuluma nomkakho ukuthi kawufuni ukuthi ilifa liphume lidliwa ngesinye isibungu phandle. Nxa kuyukuthi kulesidingo sokuthi ekhaya lapha kube lomunye umama wesibili okube lesithembu. Ungakwenza lokho kodwa kuyakumele ukuthi kube yinto oyikhulumisana lwangakwakho likuvumelayo.
Madube, ungakumela lokho?
Hayi. Angeke ngikwazi ukumelana. Mnami kumele ahloniphe umuzi wakhe. Phinde ahloniphe umuntu engihlala naye. Umuntu engihlala naye naye engakhazi bambi vele lize liphuma uthaka. Ukubamba ye wakudala asazi ukuthi abadala babebamba njani. Babelibamba kungabi ngeyinye into eyenzakalayo but okwakhathesi sibili uyabamba sibili uchago luze liphuma.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silo mama uSakhile Lilene uMadube lo baba uNqondobazi Magonya lezi zingcwethi zamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo.
Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Yikude banokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Gobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labatsha mayelana ngomkankaso ngamhla ka 31 Ntulikazi okukhuthaza uZulu ukuba angene esidaladeni. Uhlelo silomnashe Mtutsa webandla lesanu PF kanye lomlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe. Dube ngiyakwamukela kuhlelo, awusitshela umbono wakho mayelana nalolu daba.
Umkhankaso lo umkhankaso oqakathekileyo kakhulu ngoba nxa sibhekile kanje umumo womnotho uya usiba mubi. Abantu abaningi abasakwanisi abasenelisi ukubana bethole ukudla, uhamba ezibhedlela akula mithi. So lokhu ke sitshengisa ukubana umumo weZimbabwe emnothweni awulunganga. Ngakho ngokufaneleyo uZulu kuqakathekile kubana etshengisele ukungathabi, ukungathokozi kulabo abayibo ababusayo ngoba siyananzelela ukubana uhlupho oluningi lolu lwenziwe yi-corruption.
Siyezwa amalunga awebandla lezanu-PF besithi abantu abazaphatheka kulo mkankaso bayabe bezimoshela isikhathi. Ukubona njani lokho?
Kuyasidanisa kakhulu ngoba sikhangelela ukubana xa sithi silweni le-corruption laba ezanu-PF bebuye bethi asibambisaneni izandla, i-corruption imbi esizweni sethu njengeZimbabwe. Asilweni ukubana ilizwe leli libe ngcono ngoba ukuthi kube namaphilisi lemithi ezibhedlela mbona into umuntu weZanu-PF layo kumele ithakazelele.
Sikuzwile Dube, siyabonga ngokungena kuhlelo. Wothi sizwe umbono kaMnashe Mtutsa webandla leZanu-PF.
Ya, ngiyabonga Brother Mike. Ukutshengisela kuyinto evunyelweyo elizweni leZimbabwe. Kodwa mina ngendlela engiyibona ngayo lawa ama-plans akamhla ka 31 July ayize ngoba akuncedi ukuthi abantu beqalise ukuvumelana ukuthi bafuna ukungena emgwaqweni batshengisele. Khona amalanga adlulileyo lawa esivela kiyo sibonile ukuthi ama-positive cases abelokhu esiba maningi, abantu lokhu bebanjwa bele COVID. So siyabona ukuthi ngendlela esesikhona khona impila kahle zabantu zisendaweni enzima sibili. So ukuthi abantu beqasa ukulungiselela ukuthi bengene emgwaqweni mbona ngani kuyinto embi kakhulu ngoba bafuna ukubulalisa abantu ngomkhuhlane lowe COVID olokhu khona. I-COVID ayilungiswanga nguhulumende, i-COVID ayilungiswanga ezanu-PF kodwa umkhuhlane okhona emazweni wonke. Siyabona okwenzakala e-South Africa, siyakubona okwenzakala kwamanye amazwe, asikufuni ukwenzakala kwelakithi.
Abantu bayakhala ngale ndaba yenkohlakalo elizweni Mtutsa. Ubona ngani uhulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa uyasebenza gadalala ukuqeda inkohlakalo elizweni na?
Engikubonayo ukuthi ilizwe leZimbabwe elisebenza gadalala ukuthi silwisane ngendaba zonkohlakalo. Nxa sengikhuluma ngohulumende ngikhulume njalo ngomongameli ubaba uMnangagwa, ngibona ngani usezamile ukulwisa indaba zonkohlakalo. Siyakubona ukuthi kulabantu abakhulu sibili abasebebotshwa asebexotshwa emsebenzini kuhlanganisela udokotela uMoyo obenguye uminister we-health. Kuyatshengisa ukuthi hayi izinto ezenzwe elizweni sezitshengisa ukuthi ukulwa le nkohlakalo kuyinto ephambilini entweni zonke abazenzayo.
Hayi, sikuzwile Mtutsa. Isikhathi yiso esesidliwe nguMangoyi. Sithanda ukubonga umlungisi Dube ingcwethi kwezombusazwe kanye lomnashe Mtutsa owebandla lezano PF ngokungena kuhlelo. Isikhathi du mthwakazi omuhle kodwa singakagqibi uhlelo. Lingakhohlwi ukuthi sabe sisonke ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe ungatshinela kusasa. Sika sizwe owamanje ezokholo lwesiKristu silontungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli njalo ngibonga ukwamukela kulolu hlelo lwethu lwanamhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje sathanda ukuba sikhangele amahubo ichapter nga 118 iverse nga 24. Uyabhala lapho uDavida lolu hubo esithi yena, lolu lusuku olumiswe yinkosi asithabe sithokoze kulo. Singathi kwezinye amanye amaversion angathi wona, lolu lusuku olwenziwe yinkosi kasithabe sithokoze kulo. Abaningi sebayenza izingoma ngale ivesi kaDavida. Namhlanje bemfuna siyikhangele ngelihlo elinye. Ngifuna namhla ucabange ngalindlela ukuthi lonke usuku ongena kilo empilweni lwenziwe yinkosi. Abaningi sasicabanga ukuthi engxenye umnyaka ozayo yoza kuba ngcono kulalowo mnyaka esidlulekiwe. Lanamhlanje lolu suku esikilo ungizwa ngikhuluma lwenziwe yinkosi. Lo suku lolu okule COVID khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha othokoza khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapho khala khona lwenziwe yinkosi. Lo suku lapha ozudangile khona lwenziwe yinkosi. Zonke insuku esingena kizo zenziwe nguJehova. Ngakho ungabala leyo ngqondo ukuthi akulalanga elilodwa elingenziwa nguJehova. Awusoze uthole umelela ukuthi engxenye kusasa kho lapha enzayenza olunye ulutho. So kokuqala kumele sikunanzele ukuthi nxa lonke usuku lwenziwe nguJehova, kuthi ukuthi phakathi kwalololo suku, phakathi kwalolo suku kulento enhle uJehova ayabe eyidalile. Kungabe kumbe kulusuku lapho zwe khona indaba ezikudangalise kakhulu, indaba ezikuzwisa ubuhlungu. Phakathi kwalona lolo suku usizwa ubuhlungu, lusuku olwenziwe nguJehova. Uthi kukhona isandla sikaNkulunkulu phakathi kobuhlungu bonke lona bona lobo. Ngiyangikhumbule ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithi khona vele ekuqaleni antsho umhlaba wawugcwele ubunyama, kodwa uNkulunkulu phakathi kobunyama lobo wakhuluma ilizwi kwaba lokukhanya, kwaba lento enhle ephumayo phakathi komnyama. Ngakho kakulandaba lokuthi lelo langa lakho liyabe likhanya limnyama, likhanya linzima, likhanya ngani hayi akulalutho olungayenzakala. Kumbe kathesi abanye uzindaba zokuthi ubanjwe yi-COVID, kumbe uzindaba zokuthi kulesihlobo esesibhubhileyo eGoli. Kathesi sikhuluma abazalwane abaningi izihlobo kulobuhlungu, abanye babanjwe i-COVID, abanye sizothiwa sebebhubhile. Ukho konke khonoko uJehova isandla sakhe sikhona. Lonke usuku lusuku olwenziwe nguJehova, okulesikhathi sokuthi linjonge uNkulunkulu akubizela yona empilweni yakho ingenzakala ngalolo suku. Ngakho-ke ngifuna ukuthi ukukhuthaza abanye abantu abathi mina linto uNkulunkulu ambizele yona ngizayilungisa next year, lo nyaka hayi kule COVID. Baningi abantu abathi bona mina uNkulunkulu ngizakuba mazi ha next year, mina uNkulunkulu ngizakuba mazi hayi ngxenye ngeChristmas. Ngifuna ukuthi kuwe lolu suku lusuku olwenziwe nguJehova, lusuku ongaba kwazi khona uNkulunkulu abe yinkosi lomsindisi wempilo yakho. Ungameleli kusasa ngoba ikusasa siyazi. Uyabhala omunye loba lapho uthi yena uPawulu uthi yena ungabeki usithi kusasa nizayenza lokho, ngoba sikwazi sonke ukuthi kusasa yethu iyavuka njani.
Akuyiphethe mfundisi.
Wasithandazeni Baba ngegama likaJesu, khangela abantu abakho abavula inhliziyo namhlanje lilanga elenziwe nguwe ukuze basindiswe. Ngena enhliziyweni ubasindise, ubakhulule phakathi kwakho konke okubasindayo, okubahluphayo, bezintokozo yakho ibagcwalisa ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Hlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo.
Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olamhlanje, olivalisayo ngoGibbs Dube.